Endabeni zethu lamhlanje. Usiba lukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya namhlanje wethule imbiko ephathelane lokusetshenziswa kwemali yesizwe. Idale lephalamende lamhlanje lihlaziye udaba lwabantwana besikolo abafundiswa ngabayabe bengazi ulimi lwabo. Inhlanganiso yeWoza ikhokhele ukutshengisela kobulawayo phezu kodaba lomfanekiso odwetshwe ephephandabeni leChronicle abathi weyisa abesifazane abesendebeleni. EHarare inkokheli yabathengisa ezitaladeni iNavuza itshengisele isola amapholisa athiwa ayabahlukumeza efuna ukufumbathiswa. Ku live talk lamhlanje sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane njengoba lamhlanje kulilanga lokunanza lomkhuhlane emhlabeni jikelele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku studio 7 ngo 8 ntambama kumakakasi athi 909 am 4930 12080 low 15460 kHz ku short wave. Siyatholakala njalo ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.